Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazo muhle olamukela emweni ngenjabulo ngesonto mhlaka 4 kunhlolanja 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Inkulumo yakhe le iqondile ngqo upha abantu isibindi ukuthi ungumuntu ozamela lokho okufunwa yisisekelo sombuso lemithetho yelizwe yokhetho olukhululekileyo.
Womgcini sihlalo wekomishi yezokhetho uSola uDlakela oluqhamuke eHarare ngolwesine njalo uthi ababebethe bahlukuluzwa ngezombusazwe kumele bamangale emapholiseni lakukomishini yamalungelo.
Kutholwa ukuthi ziyenza ukuthi i-breast cancer ibisivela lula ngokushesha uma ngabe umuntu kazange checke kahle kumbe alandelwe ngudokotela kahle.
Umhlaba unanza ilanga lokunanza imizamo yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane. Odokotela bekhuthaza uZulu ukuthi ehambe ehlolwa ukuze kwenqatshelwe kumbe welatshwe umkhuhlane we-cancer usaqalisa. Kwezemidlalo iqembu leHighlanders selile nkokheli entsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umgcini sihlalo wekomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chikumba namuhla uSole uDlakela oluqhamuke eHarare ngolwesine njalo uthe lokho kuphazamisa kakhulu imizamo yokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Embikwena wethu lenamhla uChikumba ukhuthaze uZulu oyabethe wahlukuluzwa ngendaba zombusazwe ukuthi emangale emapholiseni kumbe kukomishini yamalungelo. Uxwayise njalo amabandla ezombusazwe ukuthi echiyane lodlame. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Uqalise kuhle umsebenzi wakhe awuphiwe isisekelo sombuso esithi kumele kube lokhetho olukhululekileyo olungela bandlululo olungela Dlakela. Ngakho-ke inkulumo yakhe le iqondile ngqo upha abantu isibindi ukuthi ungumuntu ozamela lokho okufunwa yisisekelo sombuso lemithetho yelizwe yokhetho olukhululekileyo.
Ithi njalo iZeki abayabe bethe bahlukuluzwa kumbe batshaywa ngendaba zombusazwe kumele bayemangala emapholiseni nila kugaja lweZimbabwe Human Rights Commission ugaja lwamalungelo. UZulu sewathemba yini amapolisa mpela sizabona esizaphambili nxa ethe wahlukuluzwa ngoba esikhathini esedlule amapolisa ebesaziwa nje njengogaja lweZanu PF.
UZulu kakabi nethemba emapholiseni kusesekhatshana ukuthi kwenzeke lokho ngokuba sisasuka endulo kaMgabe ilokhe ifreshe ebantwini. Kanti-ke ibandla lezanu PF lelo phela bekuthiwa balisekela bengamapholisa lokhe likhona esihlalweni. Akuvele kuzange kwenzeka kusuka ngo-1980 ukuthi amapholisa abe yilokho esithi phecelezi i-professional police force. Oyakhona ufike wamukele kungakhathalekile ukuthi vela kuyiphi iphathi bakusekele bakwenzele lokho okufunayo bathathe isikhalazo sakho njengamapholisa wonke besenze emhlabeni. Kulapho-ke udaba lwe-political violence oluzaba le nkinga khona ukuthi amapholisa azama ngomthetho yini njengalokhu kuthenjiswa iZeki. Sidinga ukuthi bona ngokwabo bakhulume njengalokhu iZeki ikhuluma bathi bazabopha noma ngubani nxa ngabe senzipi uDlakela kungakhathalekile ukuthi ngowezanu PF noma ngoye opposition. Sikubone bekwenza khona lokho bekwenza mathupha ezindaweni lapho kade bekhona. Sifuna ukubona iZanu PF idlula njengayo yonke umuntu isazisa amapholisa ukuthi izaba lo mhlangano engasuki nje izenzele kodwa amapholisa evimbele amanye amaqembu. So akusekhatshana ukuthi abantu bathembe ukuthi amapholisa azaliphatha ngendlela efanele udaba lolu.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Kunjalo nje inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iHeal Zimbabwe, iWild, iChristian Alliance, iElection Resource Center, iZimrights kanye leHabakuk Trust Zivambane le komishini yezokhetho kobulawayo namuhla emkhankasweni wokukhuthaza uZulu ukuthi ebhalisele ukuvota ngobunengi njalo echiyane lodlakela. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Bekungabizwa ozwayo eCountry Park namuhla emavinkilini emasimini lapho abantu abahlala kuleli lokithi abaphume khona ngobunengi besiyabhalisela ukuvota ngapha bejabuliswa ngomculo wabahlabeleli abehlukeneyo abagoqela uWinky D, iIyasa, uSikhobokhobo noGuluva
7. IZimbabwe Electoral Commission iqale isebenzisa umtshina owodwa kodwa ngokwanda kwabantu icine isisebenzisa emihlanu. Isicukuthwane salikhomishini unkosikazi Sithembiso Khuphe uthi ekutshoneni kwelanga izolo besebebhalise abantu abazinkulungwane ezingamatshumi amabili wobulawayo. Elizweni lonke iZEC ithi isibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu. UMakhuphe uthi bazaphenduka njalo eCountry Park Primary mhlaka 5 kuthi mhlaka 7 kusiya ku-8 Nhlolanja bazakuba eCountry Park Secondary School.
Siyakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke beloko besiza ngoba eCountry Park sizaba khona futhi after this event.
Obona ngokwethula kwemibiko kunhlanganiso ye-Habercook Trust, unkosazana Blondi Ndebele uthi uhlelo lwanamuhla belujonge ikakhulu abasakhulayo bona abaxwayise ukuthi bengaphatheki kundaba zodlakela.
Abantu abatsha bethathe iresponsibility lawo berejiste ukuvota kube yibaba phambili into yenza ama-elections ngoba sekuyisikhathi sokuthi abantu abatsha lawo bekhokhele.
Inhlanganiso yeZim Rights kobulawayo layo iphathekile kulo umkhankaso. Asizweni isiphatha amandla sayo umnumzana Themba Chiveya.
Uhlelo lolu sithi sizama kakhulu njengoba libona ama-artists achiyeneyo. So ama-artists la sibona ngani it's a strategy edonsa ikakhulu ontanga.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota lapho iZEC ehamba khona ebantwini lugqitshwa kuliviki ngolwesine. Kodwa abayabe bengakayenelisi ukubhalisa ngalelo langa bayenelisa ukuyabhalisa emahofisini eZEC. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amabandla aphikisayo aphansi komanyano we-MDC Alliance enze umhlangano eChitungwiza namuhla lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amazwe omhlaba namhla ananze ilanga lapho okuthakazelelwa khona imizamo enziwa zingcwethi kanye loZulu nje emizameni yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane i-cancer. Ilanga lalamhla leli laziwa ngokuthi yi-World Cancer Day. Siqoxele uDokotela uJoshua Spanda ekwele South Africa yena othi kuqakathekile ukuthi umuntu ehlale ehlolwa ukuze ungabonakala lomkhuhlane welatshwe usaqalisa.
Abantu sebele awareness ukuthi zikhona izifo ezinjengalezo. So sokuya ngokuya ngokuthi uZulu naye uyaziveza ezibhedlela kusine sekuba nesiqiniseko sokuthi une-cancer. Njengalokho kucina kusenzela ukuthi isibalo se-cancer ku-population naku-society sibukeka ngathi sikhulu. Into yesibili ukuthi kunesifo esengculazi esinjenge-HIV esiyenza ukuthi kuvele ezinye i-cancer ezingazwamanga ukuthi zivele ezibuya zixubane lokuba weak ukuthi kwamasosha omzimba ngalokho kwenza ukuthi ikhensa ibuke ngathi sigcwale kakhulu lokutshintsha kokudla nje lemkhakha yokuziphiliza kwabantu sokwenza ukuthi ikhensa imemetheke kakhulu because of that thola ukuthi isifo sekhensa sithola sesikhanya sesigcwele kakhulu okudlula emandulo
asikhangele imvukuzane ehlasela ivele kubomama lehlasela umlomo wesibeletho mbona izo ezihamba phambili kubulaleni abantu abangomama kuyini ongabaxwayisa ngakho
sizokhala ngemvukuzane iyevele ebizwa ngokuthiwe i-breast cancer imbangela yayo eyiyo eveza ukuthi singayigwema njani isekutheni iya ngokuhamba ngomdeni eyaqala esibili bese kusiba ikusebenzisa kwemkhakha yamaphilisi nemithi enama-hormone kube ngathi elemitshana eyenziwa izitho zomzimba bese kusiba ukuthi le mithi le ingeni singamaphilisi lezi suku bese kusiba lezinto okuthiwa i-hormone replacement therapy uthole ukuthi umuntu nxa esemkhulu esefuna ukuzivuselela ubuncane bakhe ubusha bakhe ebese sidla namaphilisi uthole ukuthi yenza ukuthi i-breast cancer ibisivela lula ngokushesha mangabe umuntu kazange checke kahle kumbe alandelwe ngudokotela kahle
uDokotela Joshua Spanda sixoxela ekwele South Africa lithiye ekuseni kuhlelo lwethu luka 6:30 lizwe ingxoxo yethu ngomkhuhlane wekhensa ejulileyo okwamanje singene kuhlelo lweculture uhlelo lwamasiko
Gcina masiko wena Ongakusenziwe mando Gcina masiko wena Ongakusenziwe mando
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubekela phambili ngodaba lokuhlangana ebulenjini bokuzilibazisa lapha ngikhuluma-ke ngeFacebook lokunye lokho kuthiwa yiWhatsApp siyaqhubeka njalo silo nkosazana Nomathemba Nyathi lo mnumzana Sibusiso Ndlovu lezi zizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa
ya yazi ungabheka nje kahle kahle sesiseqinisweni impilo yamanje imshado ayisekho kangako kugcwele like omasihlalisane just because of into zenezo zama-social media nakhonokho ukuthi maybe sihlangane egoli ini nje imishado kudala beyikhona bebeshada mpela omama labo sisi bethu abadala but manje sokunzima and i-social media contributes to that because siyaqambelana amanga kakhulu through i-social media so uthole ukuthi like ontanga bamanje sokunzima ukuthi uzitholane nani nomuntu because omunye angaze asuke ekhaya maybe usesegoli or usesebotswana or usekuphi ufika atshintshe indlela aphila ngayo useziphatha ngani ngenye indlela ehambisana lani le ndawo yalapho akhona so sokunzima nje ukuthi manje abantu baqondane nje kahle kahle though kusatholakala mpela bayaqondana abantu bashade kube kuhle but akusafani nakuqala
so baba Ndlovu kunzima ukuthi uthole sibili umuntu ongashada layo sibili khonapho-ke ku-social media kodwa-ke nxa sikhangela phela abanye bakhatshana bali abanye bale pho ababonana ngaphi abantu la
abanye bayahlangana babuduke njengomngane wami ngesinye isikhathi unokufaka isithombe sentombazane yonhle ngayifaka isithombe sentombazane yonhle kanjengabantu ejobeki khonapha ngoba mina ngingenise ejobeki bayabona bayakhuluma la awusakubona yebo kunjani abakhulumi ngomlomo bayathayipha nje hhayi umuhle so naye heyi ngiyabonga ede lapho kuhambe uthando uma icola uthando umngane wamakali uyakutyela ukuthi hayi ngiyakuthanda ukuphi angisoprinasenongisendaweni manje sizoza njani uze sihlangene ufake imali kodwa uma ifake imali ihlala angabuyi ungena omunye njalo especially into zamagrubhu kuyathandana kakhulu kumagrubhu umuntu uyakhuluma lawe ubhekede lapho ungena kwi-inbos ithandane cede lapho uthole ukuthi ngifake isithombe sentombe yami mina ukwazi ukuthi intombe cede lapho sizozikhulumisa sosti lami kuze kuye ufake imali ngafake imali sengitshela elokho engithandayo ngoba phela angiphoqelela njalo imali ayisiyaye ebuyele mo ale nto ibulele umhlaba vele babuduke ngahleshe akuyona into enhle mina ukubeka kwami ngoba umuntu le America mina ngilapha usho ukuthi ngingasuke ngisiya abanye kuyabe kuluthando oluzophelela khona lapho kodwa abanye maeseduze njengokuthi mina ngisejobeke nesethembisa siyagcine sihlangene masifanele sihlangane ngosithandeka kodwa kukancane kwesinye isikhathi ungathola isigebenga ubulale kwesinye isikhathi uthole umuntu ozokuthanda kanti udlala ngawo njalo njalo. So akulathando lapha emntweni zama-social media.
Ye, siyamuzwa ubaba Ndlovu. Akutsho-ke lapho-ke manyathi ukuthi pho nxa kunje abantwana kumbe ngithi abasakhulayo bathole ngaphi uthando ngoba khanya lapho kuyahlupha la.
Hey, hayi manje sekuyikuphila ngomthandazo nje. Because we can't encourage them go social media like uba beshilo. So it's a group like lay group and gang abagio. Later we discover that the one of us is one who speaks but and then no put one. So we are born and you would see into the corner as hand in the Ogula voices is 6 year corner if four baby shot in Bella Bashala and above Benjamin. But through that influence into the macro who is a social media, but to never lash a lumen and the heck when shut to any schoolman and a man who shut to pay the through a social media. So in the thing I encourage in the maybe like a school when. Kuma universities nasemsebenzini yabo ikho lapho maybe usungahlangana nomuntu omaziyo umazi ukuthi nangu sibani bani hayi lokho ukuthi uzombona ku WhatsApp or ku Facebook ufake i profile picture yamanga nawe sowuthatheka at the end of the day ugcine siba ne broken heart.
Uyakhuluma sibili ke umanyadi lapha ke phose lokugcina baba Ndlovu ngamafutshane baba.
Hayi lami ngiyaxwayisa abantu ukuthi abekele lezo zinto ngoba kunje nje mina vele iFacebook angeni kuyo iWhatsApp angina group mina umuntu engikhuluma naye umuntu engimaziyo ngefoni so ke kunobungozi obukhulu kakhulu ogcina usifa.
Siyabonga kakhulu ke Mnumzana Sibusiso Ndlovu nonkosazana noMathemba Nyati lingadinwa lokusasa Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Kangela obaba mkhulu
siyabonga Gibbs singeneke kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayikhobe lamhlanje ngixoxa lomnumzana Gift Ostalo Siziva ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Sixoxa ngelegacy kamnumzana iTai Zamara ongumunye obelwela amalungelo oluntu owanyamalala ngomnyaka ka-2015. Sixoxa njalo ngepolitical violence esenzakalayo eZimbabwe nangunkosikazi Joyce Mjuru kanye neziphathamandla zebandla lakhe eziqeda ukushaywa ngabasakhulayo who are allegedly aligned ngebandla elibusayo iZANU PF eseHarare on Thursday. Masizweni ke ukuthi uSiziba uthini ngodaba lolo. Siziba, ngiyakwamukela kuhlelo. Awungitshele mnumzana, yini umbono wakho mayelana nge-political violence eseyenzakalayo eZimbabwe?
Ya, okokuqala, lokho kwenzakele kuMjuru. Noma abantu bengavumelani politically in terms of imbono, akukho kuhle ukuthi abantu betshintshele izinto zombangazwe ezandleni ngenxa yokuthi yizo kanye ipolitics eziyazifanisa izincwabe ngokuhamba kwamgabe. Ngoba umgabe ukuphila kwakhe kwakuyikhona kokuthi uyathuma ama-youth ukuthi yenze i-violence and i-violence nale iyabe i-executwa ngabantu abangasiwo ababhenefitayo from amarenji phawu ngoba abafana balaba ngabafana nje baningi bakhona abasebenzi. So kulihlupho kakhulu ikakhulu sikhangela ukuthi i-government kaMnangagwa ibingathi ifuna ukukomitha njengokutsho kwabo and kuyaveza manje ukuthi ngabantu abakhulumeya waningi yenzeni into engase.
Manje njengoba sekulo hulumende omusha ushilo wathi lezo yizenzo zikauhulumende kaMgabe, uhulumende kaMnangagwa uselethele umehluko na nxa sesixoxisana lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu?
Yikho obona khona ukuthi into zamalungelo zisakhatshana kakhulu ngenxa yokuthi labo-ke abayibo ababusayo uMnangagwa ngabantu abazilizeleyo ukuthatha isikhundla nge-eni ndlela enecessary. Khonokho yikho kwenza ukuthi-ke bethumele amayuthi ikakhulu kulabayo bona ngani sebekhula amakhanda ngembono yabo. Lokhu kuyinkinga kakhulu ikakhulu emuntwini ohambe ekhuluma ikakhulu kuhlanganisela-ke le-international community ukuthi hhayi thina sizanazile ama-human rights kodwa kuyavezakala up to namhlanje ukubana-ke aso bantu abazilitheleyo ukulungisa indaba yamalungelo.
Nxa sesixoxisana ngelegacy ka-Itai Zamara, do you think ukuthi uhulumende lo omusha uyayihlonipha?
Ngikubona ngathi mina kayimhloniphi ngenxa yokubana-ke bona basenza ungawukhangeli ukuthi lapho abaphendula khona imibuzo uyahlube engabuza indaba le uyakhuluma-ke angathi ngumuntu abazimiseleyo bekhangela ukuthi abantu abalaleli bakhona ngobani. So lokhu kuyinkinga ngenxa yokuthi umuntu ozimiseleyo ukhanya ngimsebenzi nothi-ke ngokukhuluma ngoba ukukhuluma yikho phela into wayekhuluma esithi abantu bayakhonkothi wayedume ngokuthi kuwukula but ikasekwenza endaweni yapho abantu abayefuna ukubona khona i-action imisebenzi yezandla ukuthi kukhanya ukuthi hhayi umuntu ozimiseleyo ukuhlonipha amalungelo ikakhulu kumayelana-ke lokudingwa lokukhangela ukubana-ke indaba kayitayita mariya hamba njani
Uma ungabelile wethu usile isikhathi eside sithi hayi he wants free and fair elections manje thina njengabontanga how do we hold them accountable to amazwi lawo
lokhu kuyatshengisela ukubana-ke kufanele ukuthi thina njengabatha okokuqala siqaliseke ukubuza imibuzo ngoba yikho lapho ukuqala khona-ke ukuthi abantu beze befike kulevu loku-akhawunti ukuqala ukubuza imibuzo ukubuza imibuzo ukuthi hhayi njengoba lina lakhe njalo lo mthetho welizwe okuqakathekileyo abathe bekwazi umthetho welizwe ithi mayelana-ke le free and fair elections mayelana nemthetho okwesibili bantu bebekwazi ukubana-ke sibuza ubani njalo singaphi ngenxa yokubana yikho lapha-ke esiqalisela khona-ke imisebenzi yethu yokunakekela uzulu mayelana lamalungelo abasha
hhayi siziba ngiyabonga kakhulu budibe kuhle ukuba lawe kuhlelo
hhayi ngiyabonga kakhulu
balaleli lapha bengixoxa lo mnumzana Gift Ostalos Siziba ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe besixoxisana ngelegasi ekamnumzana Itai Dzamara omunye obelwela amalungelo oluntu eZimbabwe wanyamalala ngomnyaka ka-2015 sithinte njalo indaba eye-political violence eyenzakalayo ngesikhathi sokukhetho hayi bafethu isikhathi du masidibane ngeviki ezayo olivalelisayo ngumike hobe mthwakazi omuhle lilale
siyabonga Big Mike Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje
usiphatheleni namhlanje
ngibuya lombhalo ovela kusambulelo ichapter ka-22 umbhalo lo uqakathekile kakhulu ujohane lapho wayekhuluma ebizwe ngunkulunkulu emtshengisa ukuthi uzoyenzakalani ekugcineni lapho umhlaba ugcina njalo kuzobe kusenzakalani ezinsukwini ezilandelayo ngesikhathi lesi esisiphilayo lesikhathi ezizalandela uthi yena uthambulelo chapter 22 iverse ka-1 uthi wasengitshengisa umfula wamanzi okuphila acwebekileyo kakhulu evela esihlalweni sobukhosi sikankulunkulu lesewundla egeleza phakathi kwendlela yomuzi kwakumi inxa zombili zomfula isihlahla sokuphila esiphela izithelo ezilithumi lambili siphela izithelo zaso inyanga ngenyanga lamahlamvu aso angawokwelapha izizwe kayikusayi kuba khona lokukodwa okuqalekiseliweyo isihlalo sobukhosi kankulunkulu lesewundlu ziza kuba kuwo lezinceku zakhe ziza kumdumisa isikhathi esiningi nxa sikhangele izizwe zethu nxa sikhangele amazwe ethu sibona kulokudubeka kakhulu okungani kulokuqalekekiswa phakathi kwakho isikhathi esiningi abantu bayazibuza lo mbuzo ukuthi kambe izizwe zethu zingelathwa kanjani izizwe zethu kuyini okungalethwa ukuthi kube le nguquko lokuthi abantu bephile impilo ezintsha mbona lapho unkulunkulu usitshengisa umfanekiso njalo usinika impendulo eqakathekileyo siyananzelela ukuthi into eyayiletha ukwelathwa kwezizwe lapho esikubonayo ujohane akubonayo ikuthi kulo mfula owawuhamba ngaphakathi uvelela kuye unkulunkulu yiwo-ke owawukhulisa lesi sihlahla esasilamahlamvu ayeba yiwo ayelapha izizwe kumbe ngathi abantu bengise phezulu le-Africa abakwazi abantu abaningi abathi se-Democratic Republic of Congo ikanti engxenye ngale bekuselizweni le-Rwanda bengiphakathi kwendawo ephakathi laphakathi kwezimazwe lawo mabili isizwa indaba ezinye ezibuhlungu kakhulu ezempi ezokubulawa kwabantu ezokuqhuka kwabantu ezendlala siyananzelela khonapha lathi ezigabeni zethu siyabona khonapha ezimbabweni isikhathi nxa izulu lingananga indlala ebakhona ukudubeka lokuhlupheka kwabantu kanti nangisike impendulo okokuqala sinanzelela ukuthi ukwelatshwa kwezizwe kuvelela kuNkulunkulu siyabona ukuthi lapha kulomfula oyelaphayo ovelela kuye uThixo ngakho nxa singaba yilizwe elivumela ukuthi uNkulunkulu ngomoya oyingcwele wakhe aselaphe asitshengise yena impendulo zezinto eziningi ezisikhathazayo abantu bebebuzana ikakhulu lapha ehlangothini lasesindebeleni ukuthi kambe singelatshwa yini esilondeni lesi saba naso okwayenzakalayo ukuthi abantu bethu base singayelatshwa yini esilondeni sokuthi akula ngqubela phambili singayelatshwa yini esilondeni sokuthi kukhana ngani engxenye asiphumeleli indlala eziba khona ubona ngani singavumela uThixo ukuthi umoya wakho oyingcwele ube yiwo ovunguzayo ube yiwo osidengisayo impendulo impendulo eziningi ziyabe zikhona khonapha phakathi kwethu ukuthinyayelwa kwelizwi likankulunkulu nxa singaphila ngelizwi likankulunkulu siyisizwe kumbe singabantu kuyasinceda ukuthi izibusiso zikankulunkulu zibe phezu kwethu
akuyigqibe mfundisi
baba ngegama likaJesu sithandazela abalaleli ukuba wena uthi ezwini lakho kuDavida ukhona umfula oyingcwele ukhona umfula omuhle odlulayo oletha ukuphilisa oletha ukusilisa phakathi kwabantu sithandazela ukuba la manzi akho aletha ukuphilisa baba abe phakathi angene phakathi kwempilo zabantu bakho lezigabeni zethu ezehlukeneyo ngegama likaJesu amen
amen mfundisi asibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
Siyabonga kakhulu sithandazela abalaleli bethu ukuthi sizahlangana ngohlelo oluzayo siyabonga
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda Sile temba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders selilomgcini sihlalo lonobhala jikelele abatsha ngemva kokhetho oluqhutshwe lamhla ekuseni kobulawayo. Kubika uJoseph Njanji.
Umgcini sihlalo omutsha weqembu leHighlanders uKenneth Mhlophe yena okhethwe ukungela ophikisana laye ngemva kokuba wayefuna ukuncintisana laye uErnest Spanda evinjwe iziphathamandla zeBhoso zisithi wachaphaza imali yeqembu ngesikhathi engumgcini sihlalo kudala. UMhlophe uthembise abalandeli beHighlanders ukuthi uzasebenza katalala ukuvuselela leli qembu njalo uthe uzimisele ukuqeda isikwelede salo.
Into yokuqala eyenza ukuthi ngifise ukuba nguchalimana. Isikwelede esilaso leso sifuna umuntu olobubusiness engqondweni zakhe. So istrategy sami sokuqala vele ngeso ukuthi isikwelede lesi ngibone ukuthi sayehlika
unobhala jikelele omutsha ngu-Israel Moyo yena unqobe usiphatho uNcube kanye loNkululeko Ndlovu ngemva kokuthola amavoti alikhulu lane uNcube uthole amavoti angamashumi ayisithupha kwathi uNkululeko Ndlovu wathola alitshumi lanhlanu uWisdom Mabena uyalele lokho elilunga lekomiti yeqembu ngemva kokunqoba uPicot Radebe, uCharles Moyo kanye loSamuel Slandulo Sibanda. UMabena uthe ukubiselwa esikhundleni kuzakwenza enelise ukuphutshisa inhlelo asaziqalisa uqembu leBhoso.
Abasebenzi ngithanda ukubonga nge-trust and confidence abasenike yona njalo. Embayacela khona ukuthi bathi amavotes asephelile kathesi okusetshenzwa. Mina bathembisa ukuthi ngizaqhubeka ama-projects akade ngisengiwaqalisile.
Umlandeli weHighlanders uDuduzo TK Sibanda uthi ulethemba lokuba abavotelweyo laba bazasebenza ngendlela ebukekayo.
Bathembile mina ngifaka imali yami yongiyifaka kiwe, especially umdala uMhlophe vele. In the first place, thina weHighlanders asifuni umuntu ongela lutho.
Abanye abayingxenye yenkokheli yaleli qembu ngumsekeli kamgcini sihlalo uModern Ngwenya kanye lomphathi ngcebo uDonald Ndebele. Bona abangangenanga kukhetho ngoba besasalelwe ngumnyaka owodwa besesikhundleni kungakadingakali ukuba bevotelwe kutsha. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanjini.
Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umgcini sihlalo wekomishini yezokhetho usola udlakela oluqhamuke eHarare ngolwesine. Umhlaba unanza ilanga le World Cancer Day, odokotela bekhuthaza uZulu ukuthi ayehlolwa esibhedlela. Asikibaneni ekuseni kuhlelo lwekuseni ngesikhathi sika 6:30. Olivalelisayo kwamanje nguNtungameli Nkomo. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.